siyabonga jonga lo Chris siyalamukela mthwakazo muhle ku studio 7 ngolwesine mhla ka 14 ngozivandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngotungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
sasuka sahamba e-court sithe namaplakati sikhuluma ngokuthi sifuna ukuhlangana no-magistrate then they refuse to go in samaphandle sihlabela izingoma and what have you then sabona ama-black sebebuyile amapholisa sebesilandile because akhe besimelele ingane e-totals
Abesifazana bayatshengisela kobulawayo bekhonona ngokungathoniswa kuhle kwamacala abadlwengula amantombazana asakhulayo.
Umuntu wayekhona kwabo umntwana ukuthi hayi abantu abanangifana vele wayenjani babengadingiye. So bathe singase befika khona lapho bafike emsuku. Bathe singase befika ebusuku into eyayenzakalayo ukuthi sebefikile ebusuku endaweni yona leyo kanti kwakungakhanyi. So bona bathe sebefika yena umfana bamdubula ngathi embanjeni wathi afika khona lapho.
Ithukuthele imuli yesinye isizalwane seZimbabwe esibulewe ngamapholisa singelacala kwele Botswana. Ukuya kukhefu kukamongameli Mgabe kuqhubeka kudala inkulumo ikakhulu kwabamabandla aphikisayo bemsola ngokuyaphumula esebenzisa imali kahulumende enengi wona umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni wenu we Studio 7. Abesifazana abangaba ngamachumi amabili lane lamhla batshengisele phambi komthethwandaba wakobulawayo bekhonona ngabathi yikungathoniswa kuhle kwamacala abadlwengula amantombazana asakhulayo bekhululwa ngemali yesibambiso ibail. Omama laba bebegoqela unina wentombazana eleminyaka elithumi lane eyadlwengulwa ngomunye owesilisa wahlawuliswa ikhulu lamadola i-$100. Omama laba abagoqela umeli we-Metropolitan Bulawayo edale lephalamende unkosikazi Jasmine Cox Tofa bake babotshwa okwesikhatshana bakhululwa bengetheswa ngacala. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele unkosikazi Tofa othi ukutshengisela lokhu bekungomama abangayisibo bebandla linye.
So sihambe singabomama sahlangana elokuzeni e-total laphana eMpopoma. Then sasuka sahamba e-court sithe namaplakati sikhuluma ngokuthi sifuna ukuhlangana no-magistrate. Then they refuse to go in samaphandle sihlabela izingoma and what have you then sabona ama-black sebebuyile amapholisa. Sebesilandile because akhe besimelele ingane e-totals. Then thina sisuke ngemota sabuye eduze le-Westcom sikwazi ukuthi khona singawalka from all that waivers have intercepted and we won't achieve i-goal yet. Sesesifika khonapho sebesithi bona bafuna ukusibopha. Besibotha khonaphani. Then we said no, we have a right to demonstrate. Then basebesithi babifile okuzeni imota yabo befuna ukuthi ingenisa phakathi kwesantana. Sala ukungena phakathi kwesantana sahlala phansi. Sabatshethi ngabe befuna ukusiphakamisa basiphakamise. But eventually we then walked sesiya ngaphi e-Westcom. Lesithinta sihamba khona ngale. Besithi asihambe siye khuluma funa ukuxoxa. Sesifika khona ngale sebesithi singene kuma-cells. Sathi thina siyangena njani kuma-cells for what reason? We are not arrested, we have not been charged, so singangena njani kuma-cells. Wathi ayingena nini siyabingisa ama-doctors. Ngathi no, there's nothing like that. Eventually basifaka ku-one room khonapho besithi balungisa ama-doctors. Bathatha uMatshabalala bayakhuluma laye phezulu thina lokhu bethatha ama-statements besiwuza ukuthi sihlala ngaphi and so on and so forth. To cut a long story short, eventually they released us, the city wanna, they are just giving us a warned and cautioned statement, but they're saying for what? Because thina besi demonstrator ukuthi into yokurepa le is totally out of hand. Abantwana bayarepwa, ama perpetrators are given bail, they abscond and disappear. The child remains pregnant, HIV positive, and so on and so forth. And as we spoke, ulamanya abadala kathi bekhona apho umntana nabo bayerephiwe. No, we attempted rape. She managed to fight off the perpetrator. And he was given $100 bail. So kutsho ukuthi vele into le will never be able to win it because the police or the court are being lenient kuma perpetrators. They are not protecting the girl child. We then they let us off after a number of hours.
Veli bangaki so?
We were about 25 of us, but abangenileyo sesivotshwa phakathi, we were 10.
Ubeli ngabe MDC kuphela kumbe bakhona abanye ababuyile?
Hayi, bese yilabantu bezakhamizi. Abe MDC labo bebe khona, labanye abamanye amaphathi bebe khona, and bezakhamizi nge omama that are aggrieved. Ukuthi abantwana babo impilo zabo ziyachithwa nje.
Unkosikazi Jasmine Cox Toffa umela iMetropolitan Bulawayo etalele parlamente ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abenhlanganiso yezakhamizi eSouth Lee Park Home Owners Association bathi sebehlalele evalweni ngoba bengabanjwa ngamandla okusuka lapho asebakhele khona yiloba yisiphi isikhathi. Ngalokho sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba weHigh Court eHarare befuna umthethwandaba lo uveze ukuthi ngubani umnini we-auto farm lapho okwakhiwe khona umuzi weSouth Lee Park. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eQuil Club eweteleni yeNew Ambassador eHarare, abenhlanganiso yezakhamizi le bathi lelinyathelo abalithetheyo kungasimpi abayilwayo kodwa kungoba sebephelelwe bengasazi ukuba benzeni. Ubufakazi obusengwalweni zalenhlanganiso yeSouth Lee Park Homeowners Association luveza ukuba iplazi le-Order Farm lapho okwakhelwe lumuzi kungelathathwa nguhulumende mhlazili chumi lasithupha kunyaka kaNhlangula ngomnyaka ka-2006. Kwenziwa okuthiwa yi-deed transfer 816/65 ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Operation Garikai Hlalani Kuhle. Osekwethuse izakhamizi lezi kuzincwadi esenda kuyithunyelwa ethi kumele ziphume ziphele kuleyo ndawo. Isithiwa ngeyenkampani yeSensene Investment Private Limited ekasomabhizimusi uMnumzana Philip Chiyangwa. Bathi yilesi sizathu esesibenze bathatha inyathelo lokusaloludaba emthethwandaba ukuze kuxazululwe ukuthi ngubani sibisibili umnikazi walindawo. UMnumzana Joseph Brian Chuma ngomunye wezakhamuzi zeSouth Lee Park lumphatha kubi loludaba uChuma ethi akasakwazi ukuba enzeni njalo aye ngapi.
Asisakwazi ukuyikho uhulumende kabuye kithi laba abantu bakhe bolabo nqabe ngabantu bakhe alandi ngiyo asidalisa bona. Asikwazi ukuthi aphambanisa. Siyathuphathe sanibona nje sihambela lomntwana. Angibuli umuntu engamshiyanga ukuthi unkosikazi laye. Sesikhulile. Sengikhulile ngingali ngikhanda mbona. Ngithi ngingazi ukuthi ngiyenza njani, ngisenze njani, abantwana sebekhulile. Ngithi sengithola ukuthi uhulumeni nje sesibonile. Ngithi kulabanye abantwana besindile. Abafowethu basijabayele bephindi bafa. Ngiyazama ukuthi ngigcine abantwana. Ngithi sithini, uhulumeni mina ngicela uhulumeni angenele indaba le.
UChuma ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise lolu daba njengoba enguye owazimbali yokuba khona kwabo kiyo, enguye njalo ngaleso sikhathi owabavumela ukuba bakhe ngemva kokuyithathela abenkampani yegwayi eyeZimbabwe Tobacco Association ZTA.
Uyena ungakuthi kakhulu nathi ngikhuluma labe order. Abe order nxa siwabuza bona baphuma labo beziphumela emaphepheni, baphume ngapi. Sibe sithi senze njani ukuthi sazi ukuthi kuliqiniso ngabe uhulumende uyabuya azisichazele. Yikho sesizama ukuthi ngisathi emathethwandaba la kungasihambela phambili la uhulumende abuya. Asukuthi siyala nakasala ngoba sabhela satshela ukuthi sizabhadala. Kulokhu ziyimali sakhe sazibhadala. Ithiwa yi-compensation ngama-2006 nxa ngingaphambanisi. Sesimala kathi sokuphenduka futhi. Kusasa kuza kuyo omunye futhi aze kuthi nikani imali.
Kunje sekungabantu asebehlalele evalweni bengazi ukuba benzeni kungakho bekubone kufanele badinga usizo emthethwandaba we High Court ukuba uxazulule loludaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kule muli yeZimbabwe ethukutheleka be kulandela ukubulawa kwelunga layo ngamapholisa leBotswana kubika uMartin Ngwenya.
Iphakathi kwesililo ngemva komnye wabo adutshulwe ngamapholisa endaweni eseduze ledolobho leFrancistown. Amapholisa wabika ekompolozele avimbezela abantu kwenye indawo yokuzithokoza emzini weDiklat lapho umuyo obekhona phakathi ngolwesine oludluleyo mhlaka-7 zibandlela 2016. Amapholisa akade ehlome ephelele abikwa iqale ukudubula ebizela ukuthi badinga umuntu oledala ecala lokubulala. Ngesikhathi abantu besabalala amapholisa abikwa iqale ukukhanisa impopo edubula ebantwini umuyo waba ngomunye ochaywe ngolunye uhlamvu wahle wafela khonapho. Isihlobo sikamunye umzana Themba Ndlovu chazisa kwenzakale ngalelo langa.
Kubonakala esportini lapho okade wafa khona umuntu anje ebulewe ngabantu anje. So yena nxa sesizwa thina ukuthi nje kuphi lanje okunye abasezinkili umuntu owayekhona kwapho umntwana uthi hayi abantu abana ngifana vele wayenjani wabe ngadingi yena. So bathe sinxa sesifika khona lapho bafike ebusuku. Bathe nxa sesifika ebusuku into eyenzakalayo ukuthi selefikile ebusuku endaweni yonaleyo anti kwakungakhanyi. So bona bathe sebefika yena umfana bamdubula ngathi embanjeni wathi wafela khona lapho.
Kodwa uthi abasobe bame khonapho ngendaba le ngoba umunye edutshulwe engelacala.
Nathi lesikhathi esiyindoba bavela izweni lo ungumnikazi wefama kuthi yena into omelekeza kumele sizame ukuthi ndiwathi sikhuluma ngayo yomathi esikhahla ngawo sizama ukuthi ikombezisayo kuma ngi-right khonapha eBotswana lathi ukudinga una sidinga information ukuthi singangena ngaphi ngoba into leyi ivelona lapho kathesi sibe show yabona ngoba besele ubaba lowo becelwe yithi kodwa sebemthethe bona baqalisa ukukhuluma nawe esiphilini ngale sabekela benjalo ngoba thi ubaba lazile sesikhulume layo.
Inhlanganiso yemandebeleni eyemasi ephambili ithi izancedisa ngoba ikhathazeka ngokubulawa kwabantu beZimbabwe mahlayana ikakhulu ezandleni zamapholisa. Udaba lolu luza ngemva kwensuku ezingatsho lutho kwenzakele olunye eHaburoni lapho amapholisa abike ebulele oweZimbabwe kodwa wenziwa engathi uzibulele ngokulengiswa oludaba olokhe lusacubungulwa. Kulolunye udaba amalunga emasi ephambili angenela kilo lapho kwadutshulwa omunye weBotswana esikhathi ethonisa imali yakhe yokusebenza emapulazini. Kukhandela ukuthi udaba olutsha lolu lusiwe emagqwetheni alwela ilungelo loluntu ukuze bancede imuli kaNdlovu ngokuhambisa uhulumente weBotswana emthethwandaba. Amapholisa wona avika ngokuthi umunye ubulewe ngesikhathi bemgijimisa njalo bemdingela icala lokubulala. Kodwa uNdlovu kuphikile lokho esithi kulabafakazi abaningi njalo umuntu wayedingwa amapholisa sikhuluma nje usebanjiwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavungula eBotswana.
Ukuya kukhefu kukamongameli Robert Mugabe kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi ikakhulu abamabandla aphikisayo bemsola ngokuyaphumula kanye lokusebenzisa imali kahulumende enengi ngesikhathi umnotho welizwe usiba mubi. UMugabe ucatshangelwa ukuthi useSingapore kanye lemuli yakhe kukhefu alithatha ekupheleni kwawo wonke umnyaka njalo ukhangelelwe ukuphenduka emsebenzini ekupheleni kwenyanga. Abasola umbuso kamongameli Mugabe bathi imali kahulumende ayisebenzisayo kuleli khefu nga iyasetshenziswa ukubhadala izisebenzi zikahulumende kumbe ukulungisisa okunye okusilelayo kuhulumende empilweni kaZulu okugoqela ukudingela uZulu olambayo ukudla. Kodwa abezanu PF bathi lilungelo lakhe uMugabe ukuya kukhefu esebenzisa imali kahulumende. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo njalo elilunga ledale lephalamende kanye lelunga lephalamende kubandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. UMakhumalo usungula lingxoxo.
kambe wathi umzaba umama ekhaya ubona ukuthi indlu iyatsha ufulathile uye kumakhelwane kwenye indawo eya ukuthi abantwana bazakala besenzana onke siyazi ukuthi umgabi uma uthuma ngaphandle kwelizwe imali yahamba asiyayisebenzisa kakhulu ngale inkulu okumangalisayo ukuthi yimali ukuthi nyaka hambanga yayithatha leyo mali wadibhadala imisebenzi zikahulumende ukwenzela ukuthi imisebenzi ihambe kanti izinto eziningi njalo kabahloniphi abantu ababasebenzelayo bayakhotha ukuthi abantwana nabo banezimbuzi balabantwana bayezikole kumele bagada amabhasi besiye emsebenzini kodwa le mibhizi ithatha leyo mali eyitheziwe njengitsho zama ukuthi bakula mali laba wathatha leyo mali ababhidi beyidla lapha emazweni esingaphoyi lapho ukuthi bathathe leyo mali banika imisebenzi zikahulumende.
Uyakhuluma uMakhumalo babachuma.
Mina ngangazi ukuthi imali esebenziswa ngubaba uMgabe ehambe ekhefini ivela ngaphi. So ukuthi nje ngikhulume ngento ngumuntu okwaziyo uma ngiyibonile ikhishwa imali yangkhona mbonanta ngizabe sengihubutsha yabe sengiqamba amanga. Okwesibili, ubaba uMgabe urana ilizwe ele system i-governance okuphose kushiyane laloko okukhulunywe ngumama uMakhumalo ngendaba yomdeni. Nxa ubaba uMgabe ephuma uthiya kulomuntu obambileyo eofisini emsebenzini esebenza ikothe ephuma okuqala ngiyabona liyakhumbula ukuthi kwasala ubaba uMpoko ebambile uMpoko laye sephumile kade songena ubaba uMnankakho ubambile yinto vele evamileyo kukhulumende naleyo ukuthi nxa omunye ephuma omunye usala ebambile ngoba phela bathi khona inkamba kayivalwa ngoba umjoni kakho akusiyo nto emangalisayo ukuthi na umongameli welizwe aphume ayephumula uvele into evamile yona ukuthi yaphumula lati sikhuma sinje mina lo Makhumalo nalo okhuluma nami kade sila sikukhefu asikho emsebenzini eParliamente siyaphumula lati okwenza ukuthi bona mhlambe ngabe ngingxenye kumbe singabe siphandle kwamazwe kumbe singaphi ngaphi lapho singabe sikhona siphumula so asonto emangalisayo emphumuleni konoku amatitsha lana ngawo nalana ngiwakhangela lawo ayaphumula lawo akafundisa afundise izikolo ziyavala bayophumula wonke umuntu osebenzayo uMD wenkampani uyaphumula noma inkampani ithole nzima njani futhi uyaphumula ngoba nxa yena esuka ayisuthi into yonke isimile ngoba into yonke kayimi ngomuntu oyedwa.
Makhumalo, alubana engayanga kukhefu ubaba uMgabe lukhona utshintsho abezaluletha na nanku sokule minyaka limethesa icala nje lokubhidliza umnotho weZimbabwe lisithi uyehluleka ukuvuselela?
Asikhulumi ngentshintsho, ubaba uThuma ngethemba ukuthi ukhuluma ngeZimbabwe esiphila kiyo mina naye. Esikukhulumayo lapha yikuthi awusuze uthi wena endlini kakula kudla abantwana bahamba ngesikolo abantwana bayagula bakhonisa ukuya ezibhedlela ngokula mali uthathe imali uhambele lungisisa imoto siyakwazi ukuthi iZimbabwe kayinamali umnikaukhuluma ukuthi iZimbabwe kayinamali kanti yena ogabi imali yokuthi aphaphe ayesingaphuku uyithatha ngaphi ngoba sonke siyazi ukuthi konke lapho ahamba khona ayiphumi kwesakhe isikhwama iphuma kwisikhwama sikahulumende so ngithi khona ukhiphelani leyo mali wena ubone ukuthi ekhaya kuvele isikhumbuyane lethi.
Baba Chuma, singene kudaba lwempilakahle kababa uMgabe. Bayakhuluma abantu kubo WhatsApp kuma-social networks, abanye begcine bekhuluma into ezingayisizo. Akubalulekanga yini ukuthi lapho uMongameli ethe waphuma, uhulumende azise uZulu ukuthi ungaphi njalo wenzani isikhathi zonke?
Well, okokuqala by now sesikwazi sonke ukuthi wena ubaba uMgabe ngumuntu obulawa nyaka wonke nxa iphela angavele ekhefile wezizutana usefile usekholapsile usegula kakhulu kodwa ngo-February laphinde avuke futhi simbone sekuqinile sebuya esizongena ehhovisini lakhe emsebenzini. Into leyi ukhanya nganta kulabantu angazi bebamfisela kubi kumbe kusuka kuthini kodwa kulabantu abangayenzi kahle abathanda ukuspreada izinto ezingayisizo. Ubaba uMgabe ngumongameli welizwe nxa egula kumbe sithi kumbe mhlawumbe sithi ufile asonto engaba yimfihlo ebantwini leyo ngoba ngumuntu wabantu bonke yinto eyatshelwa abantu bonke hhayi bakithi lapha sokunje lapha sokunje kanti yinde abantu bengameleli abantu abamele bezeumsebenzi obawenze nxa sokwenzakala into enjalo kodwa zakuthola abantu every year vele kungafika uJanuary yinto esesiyazi naleyo ukuthi na uzakuza phela amaphephandaba ama-social media sebebhala ukuthi hayi ubamgabe usekhula kakhulu ngoba umgabe sefile ukuthi nxa uJanuary phela nxa ephenduka hawu umbona usevukile futhi.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu-P F ubexoxa endawonye lonkosazana Tabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MTCT. Uhlelo Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela umonakalo osubangelwe izinkundla zebulenjini ezindlini i-social networks ezifana labo Facebook kanye labo WhatsApp. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izigaba ezibalisa iCalifornia, Tennessee leFlorida khonapha eMelika yizo ezilabantu abathenge amatikiti ePowerball Lottery elemali enengi okumangalisayo embalini yaliloto ebiza amadola edlula ibhiliyoni lenxenye $1.6 billion. Itikiti leCalifornia libikwa lithengwe izolo emini. ELeTennessee lithengwa edolobheni leManford kwathi eleFlorida lathengwa eMelbourne Beach. Amapolisa kwele Italy edolobheni leFlorence abikwa esebophe isizalwane sakwele Senegal esesihlala kulelo lizwe ngecala lokubulala owesifazana odabuka eMelika ofunyanwe efile endlini ngeviki edluleyo. Soko iminyaka eyisishiyagalombili kwenziwe umhlangano wokudinga indlela zokulungisisa umnotho umomo wezombusazo eZimbabwe owe People's Convention. Kodwa lokhe kungakabi lokunengi okukhanyayo okugcwalisa izimiso ezaphuma kulomhlangano. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umhlangano ongenwe inhlanganiso ezizimelwe labantu makhaza uphumele ezibopho ezikhuthaza ukunanzwa kwamalungelo oluntu lokuqhutshwa kokhetho ngendlela ecacileyo kungena dlakela lokuhlukuluzwa kwabantu. Umnumzana Nixon Nyikadzino okhekhela imisebenzi yenhlanganiso eyaphatheka kulumsebenzi ngokugcweleyo e-Crisis Coalition uthi benelisa ukuthola okuthize okufana lesisekelo sombuso esitsha noma kusase kuningi okumele kwenziwe ngoba noma leso sisekelo sisihle sile bill of rights enhle abantu abekenelisi ukwakholisa lawo malungelo.
Ubona ukuthi izinto sazizamela ukuthi sibeziwe khona ngento ye service delivery ayikho khona. Into yokuthi size sivulele indlela ngama rights abantu soko sakulungisa lapha nalaphaya kodwa ukuthi abantu behle belungise itwan iconstitution ukuthi ize ingezelele izinto zabana akweko.
Ocubungule zombusazo umnumzana Masimba Kutshera uthi into eqathekileyo eyabakhona kusukela ngaleso sikhathi yiso isisekelo sombuso esitsha kodwa okunye konke kukhanya kungekenzakali kakuhle.
Yodwa indaba singathi isiphumelele ngendlela esingathi singakhuluma ngayo. Ezinye indaba sangikhona ezokuthi bafuna independent electoral court i-voters roll esingathi abantu bangakwanisa ukuthi bayithole. Kungenzakala lokhu ukuthi i-voters roll ingatholakala sibili nxa sikhangele u-2018 ngoba i-voters roll isibanjwe yi-ZEC.
UNyikadzino uthi sesifikile isikhathi sokuba uhulumende eqakathekise amalungelo abantu njengokumunyetheka kusekelo sombuso esitsha ngoba kungaphathisi ukuthi abantu babe la malungelo anje khona engafiki ebantwini.
Akule nto ezayenza ethengisa ukuthi izinto lezi sezikhona bayazenza izinto zangkhona abamnakagwa abe-alignment of constitution abeko asikwazi ukuthi uyabeyenzani umphoko asikwazi uyabeyenzani umkabe uthola use Dubai uyalala nini nqa abantu vele beswela amanzi.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ongenja lomphathi ntambo wezemithetho segcizeleleka nenginengi ukuba uhulumende usebenza gadalala ukuguqula imithetho ethile ukuba ihambelane lesekelo sombuso esitsha, njalo sebebumbe lamakhomishini ambalwa agoqela i-Media Commission le-Human Rights Commission phakathi kwamanye. Ukutshela uthi ezinye izifiso zikaZulu kulitshata zisuka zibangele zenze ukuba abezombusazwe besabele amandla abo okuyikho bengazilandeli ngokugcweleyo lezo zixwayiso, okuthi sokungadingakala ukuba uZulu ehlale ekhumbuza uhulumende ukuba ezilandele.
Bengenza sibili ukuthi bambe uhulumende inkunzi bekhuluma beyikhumbuza ukuthi la uhulumende uke wenza izithembiso kubantwini. So uhulumende nxa engakwanisa ukuthi egcwalise lezi zithembiso kungenzakala ukuthi ezinye izifiso lezi ziyagcwaliseka, kodwa nxa uhulumende ehluleka ukuthi agcwalise izithembiso zakhe ebantwini angibona ukuthi izifiso lezi zingagcwaliseka ngendlela abantu bayikhangelele yona.
Lo mhlangano okhuthaze ukuba inhlanganiso zezindaba zisebenze ezingela inketha phetshabi, njalo ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota le-voters roll kumele lusebenze lusegcekeni lufinyelelwa ngumuntu wonke, njalo lukusimo esihle sikhathi sonke kungeladlakela oluvela emapholiseni labanye. Ungenwe inhlanganiso ezizimeleyo ezedlula ezingamachumi amathathu ezigoqela i-Crisis Coalition, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZCTU, Nango, NCA, Zinasu, Christian Council, Women's Coalition, Le Catholic Bishops Conference. Nimele iStudio 7 eHarare, ngumak Peter Ntambe.
Kambe iqembu lomdlalo wenguqu elibezi intshantsho zanyakenye usigaba sika Division 2 kwaBulawayo ele Talent Vision liza kwenelisa na ukulandela ele Bulawayo City lona elifike ladlulela kusigaba se-Southern Region Soccer League ladlela yadlala ku-Premier Soccer League. Kulandisa uJoseph Njanji.
Iqembu le-Talent Vision libe zintshantshu zesigaba sika-Division 3 ngomnyaka ka-2014, kwathi ngo-2015 libe zintshantshu kusigaba sika-Division 2. Leli qembu liphutshe imidlalo yalo nyakenye lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathobamu nemunye, njalo belitshiyalelwe liqethele kuzinga lesibili le-Highlanders Under 19 ngemiklomelo yemine. Umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uSoul Ndlovu uthi ukubambana kwenkokheli kanye labadlali yikho okudale ukuba liphumelele emidlalweni yalo.
Simnemvile lakwatsha 2014 sesiya ku-First Division, so that's a very great achievement. The secret behind it is the passion, elabafana and main teamwork.
Kunqoba kusigaba sika-Division 2 kuliphe ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Southern Region Soccer League, njalo abalandeli bomdlalo wenguqu sebelinde ukuba bebone umhlawumbe lizenza njengeqembu leBulawayo City elidlale umnyaka owodwa ku-Division 1 lahle laphumelela ukuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo City libe zintshantshu kusigaba sika-Division 3 ngomnyaka ka-2013, wathi ngomnyaka olandelayo laba zintshantshu kusigaba sika-Division 2. Nyakenye iBulawayo City ibe zintshantshu kusigaba se-Southern Region Soccer League. Isiphathamandla seqembu le-Talent Vision umnumzana Otrix Ziba uthi yena injongo yabo iza kuba yikuzama ukuvikela ukuba bengagunyulwa kusigaba se-Southern Region Soccer League.
Na besicaba ukuthi sidlalele ukuthi nje singadimotha ngenxa sesijayele ukudimotha. Omunye umnyaka sabe yazangena wa isizini sabuye. So besizama ukuthi sibalekele idimotion sasibona sesingena. Sizihamba bese siyadlalela ukuthi singarelegate.
Isikhathi sesidliwe ngomangoye mthwakazothandekayo, kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana bayatshengisela koBulawayo bekhonona ngokudlwengulwa kwamantombazana. Hayi-ke lingayikatshanalo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.